kanti yena nga ekwansi abone ukuthi kulale kusasa uyakwanise ukuthi abantu basebenzelane kungani wakhipha umugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kuzincintiswana la uMorgan Tsvangirai besaphila kuqikilwa ukuqindilezelwa enguye ovuma ukuba abe ngukuthi ngu-vice president namhlanje sokukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo babathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintiswano bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayeza siyeza ukuthi khuluma ngakho kodwa kakame sibona ukuthi abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witnessing ukuthi umncintiswano lo wagogeka ngaphi kuqakathekile ukuyisebenza lonke kodwa kufanele ukuthi usebenzelane usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu bekakwazi ngoba wakhipha umgabe nesibhamu
singabona mhlawumbe ekhulumisana lochamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende
ngeliqiniso ngazinyanzeleli ukuthi ama-presidential vote akhona vele ayahambelana lokho okufaka nje 50.8% nje sokuyikwenzayo sengicabanga nje iminyaka lana ejeni yuliana ukuthi umgabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagedwa kodwa engengafuni waze watshelwa yisade so mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje siyakhulumeka akwaleki anjisi ngamazimbabweni sonke kwabahlale phansi bakhulumisana lota siye phambili ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyani ilize ngapha yizwe lingenisa kawuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha wenzele ukuthi kwelakusasa ungaze kwaphambaniseka.